umthetho we-Cybercrime Security and Data Protection Bill wethulwa ngesikhathi kulokuhlukuluzwa okukhulu enkundleni zokuxhumana ezobulenjini ezifana labo-Facebook, WhatsApp, Twitter lezinye kungenamithetho ecacileyo yokujezisa izigangi kulezi nkundla. Isiphathamandla sikahulumende uMnumzana Mangaliso Ndlovu izolo wazise intatheli izindaba ukuthi umthetho lo uzajezisa lezi zigangi ezihlukuluza abanye ebulenjini. Ingcwethi emsebenzini ephathelelo ezobulenjini uMnumzana Chris Mtsonza uthi umthetho we-Cyber Security Bill uqakathekile ukuthi ube khona.
Country, there should be legislation that governs the cyberspace. The cyberspace is where
kumele kube lemithetho elondoloza indlela abantu abaziphatha ngayo ebulenjini. Ebulenjini kulapho abantu asebekhulumisana khona behambisa imbiko etshiyeneyo. Ngakho-ke ubulembu yinkundla okumele ibe ilemithetho engavikela uZulu kwezinye ingozi.
Uqhubekayethu Msotsa, lo mthetho unganceda ekutholeni ubufakazi obungasetshenziswa lasemthethwandaba.
Electronic evidence, I'm talking about what data can be gathered from your phone.
Nxa ubufakazi obungatholakala kubomakhalekhukhwini emitshineni yobulembu kanye lakubomabonakude kungasetshenziswa emathethwandaba, ngibona kungani kungancedisa ekugotshweni kwezigangi.
Umnumzana Brian Namo isakhamuzi seHarare ukhuthaze uhulumende ukuthi aqhube imikhankaso yokuchasisela uZulu okumunyethwe yilo mthetho we-cyber bill.
Khathesi i-cyber bill sesiyibonile isibuyele, uhulumende sevumile ukuthi ibe khona, kodwa into ekhona ngeyokuthi uhulumende kayenzanga umkhankaso okwaneleyo ebantwini. Ngoba kathesi singakhanyisa ukuthi uZulu akakwazi ukuthi i-cyber bill iyabe ikhangela obani njalo iyabe ikhangela ngokwani. Siyakhuthaza nje ukuthi abane uhulumende angayenza umkhankaso ebantwini ukuthi baze bazwisise ukuthi i-cyber bill iyabe isenza ngokwani.
Umnumzana Thembelihle Sihwa esininjalo isakhamuzi seHarare ngomunye wabamukele ngenjabulo okwethule yilo umthetho we-cyber bill.
Kuyasijabulisa sibili njenge zakhamizi ukuthi umthetho we-cyber act, ngoba hayi indaba zokwethuselana beseziyandile kakhulu sibili. Abantu sepho ngihlala bethuselana kuma-social media labo-Facebook labo-Twitter, so sibona ngani ngoku-approva kwe-bill lay sibili kuzaphathisa abantu sibili ukuthi beke beme into zokwethuselana sibili sike senze ezinye izinto eziyi-productive esigabeni.
I-cyber security bill yethula ngesikhathi imbiko yamanga kanye letshotshozela inzondo phakathi kukaZulu isivamile enkundleni zokuxhumana ezinjenge-Facebook, Twitter, WhatsApp lezinye. Lo mthetho ukhangele ukuphathisa uZulu ukuthi axoxisane njalo aziphathe ngendlela eqondileyo ebulenjini. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingu Gibson Bebe.